soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izolukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 8 enhlolanja 2018 nango Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa lamhlanje wethekelele isibhedlela sempilo kobulawayo lapho anikeze izipho ezehlukeneyo ezigoqela iklinika eyibhasi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzavakatshela eBotswana okwamalanga amabili kuqala ngolwesibili ngeviki ezayo. Intatheli zindaba zesifazane zivumelene emhlanganeni wenzelwe kobulawayo ukuba bonke abesifazane beZimbabwe sokumele baqale ukufundiswa baphatheke kuhlelo zokuthapha indaba zakulezi insuku iCitizen Journalism. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa lamhlanje wethekelele isibhedlela sempilo kobulawayo lapho anikeze izipho ezehlukeneyo ezigoqela iklinika eyibhasi, inhlanyelo yezilimo zengadini kanye lokudla kwehlukeneyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Unkosikazi Mnangagwa uthi uyathokoza kakhulu ukuthi uyenelisa ukunceda abantu abangaphilanga kuhle. Uthi uze ephatheke ngokuthi abone ukuthi abantu abagulayo bayathola ukudla njalo badle izilimo zengadi ezilohlonzi, ngakho uze losaba lwezilimo lezi. Unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze isibhedlela sempilo ukuthi siqinise imizamo yokuthi sithole ukudla okuvela emisebenzini efana lokuzilimela.
A sick person is already suffering enough. Hunger or lack of nutritious food should not be an additional.
Ngiyajabula kakhulu ukuthi nginelise ukunceda abantu abangaphilanga kuhle. Njalo ngifisa ukuthi ngibone ukuthi abantu abagulayo bathola ukudla njalo badle izilimo zengadi ezilohlonzi. Ngakho ke ngibuye losaba lwezilimo lezi kanye lokudla okuzaqhuba isikhathi eside. Ngithanda ukukhuthaza isibhedlela sempilo ukuthi bayithi sifake imizamo eminingi yokuthi sithole ukudla okufana nokulima izilimo ezinjengopho.
Unkosikazi Mnangagwa uthi ungomunye walabo abakhuthalele ukulwisana lomkhuhlane wemvukuzane, ethi uZulu kumele ahlolwe lomkhuhlane njalo iklinika ayinikezileyo iza kuya lemaphandleni ukuhlolwa abantu imvukuzane. Etsho lokuthi yena uhlolwe izolo.
The second issue of today concerns various cancers that have seen our people losing their lives.
Mina ngingomunye walabo abakhuthalele ukulwisana lomkhuhlane wemvukuzane. Njalo uZulu wonke kumele ahlole umkhuhlane lo wemvukuzane. Ngakunjalo nginikeza iklinika okuthiwa ngama-mobile clinic azahamba emakhaya kuhlolwa abantu imikhuhlane yemvukuzane. Mina ngihloliwe bazalwane izolo. Ngakho lani kumele lenze lokho okufana njengami, lihlolwe umkhuhlane wemvukuzane.
Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Phagwese Separenyathwa uthe isibhedlela sempilo sesisidala kakhulu, ethi sakhiwa ngomnyaka ka-1957 ngenjongo yokuthi sisetshenziswe ngabensundu kuthi i-UBH yayingeyamakhiwa. Ubandlululo lwamiswa ngomnyaka ka-1980 ilizwe lithola uZibuse. Ucine ngokuncoma unkosikazi Mnangagwa ngomsebenzi wakhe wokunanza amalungelo abomama labantwana abahlala besalele emuva. Uqhubeke ethi unkosikazi Mnangagwa ukhankasa kabanzi lokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane ikakhulu kubomama, ethi imhlobo yemvukuzane emithathu eyevele eyesibeletho kanye leyabobaba i-prostate cancer yiyo ebulala abantu kakhulu eZimbabwe.
This hospital was built back in 1957. The same time that
isibhedlela sempilo sesisidala kakhulu, sakhiwa ngomnyaka ka-1957 sisenzelwa abantu abamnyama.
Umphathi ntambo wesabelo sakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku laye unqome unkosikazi Mnangagwa ethi ukukhetha kwakhe ukuqala uhlelo lwakhe kobulawayo kutsho ukuthi leli dolobho libusisekile kakhulu ngoba elenyanga ezimbili kuphela eqale umsebenzi. Ethi unkosikazi kamongameli uphe isibonelo esihle ngokukhokhela ekuyahlolweni umkhuhlane wemvukuzane izolo emini.
Izilenyanga ezimbili uhulumende esinaye esikwaziyo ukuthi lamhla sikhululekile inyanga ezimbili kuhlelo zakhe eziqakathekileyo ezikhangelana lempilo zabantu. Uqala ngebulawayo, uqala ngebulawayo, asibusiseka khona lokho. Ikunazelele khona, uqale ngeprogram yabantwana, laba abanye abadodwayo, children's homes and so forth and so on. Uqale ngebulawayo, lapha kuya khona eThembiso, kwabuthelelwa abantwana abavela kuma children's homes. Lapha baphiwa khona ezinandi athe zokudla kuphela kodwa nezokwembatha lapho konke.
Unkosikazi Mnangagwa uqale ngokuvakatshela esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, UBH, izolo. Lapho ahlolwe khona umkhuhlane wemvukuzane, ngakho ke namuhla ubesempilo. Emkhosini lo izethekeli zincome kakhulu isibhedlela sempilo bethi imizamo yabo yokuthi isibhedlela sisebenze ngendlela iyabonakala laloba isimo selizwe singamanga kuhle. Isibhedlela sempilo sibusisekile ngoba nanku lo hulumende layo senanzelela ukuthi kumele sithuthukiswe ngemva kwemizamo eyenziwa zinhlanganiso ezizimeleyo labanye abancedisa kulesi sibhedlela ikakhulu izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni afana leNgilande abalenhlelo eziningi zokuncedisa ukuthuthukisa lesi sibhedlela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kesizwe okwenzakala eSouth Africa kuBenedict Nhlapo.
Uhlelo lokuvota eZimbabwe luthathekise abaningi elizweni jikelele lwaletha ithemba lokuthi bazophatheka kukhetho lomnyaka ozayo. Noba kunjalo iningi labeZimbabwe abasemazweni bathi abenelisanga ukubhalisela kuvota njengoba uhulumende alile ukubapha ithuba lokubhalisa besemazweni abahlala lokusebenza kuwo. Isizalwane seZimbabwe obuye njalo abe inkokheli yolutsha ebandlele MDCT kwele South Africa unkosazana Vimbai Maverudze uthi ukuncitshwa lelithuba ngezinye zendlela uhulumende akhombisa ngazo ukuthi akabanakakeli njengezizalwane zeZimbabwe esemazweni.
Abantu basediaspora banelungelo elokuvota, banelungelo elokurejista ukuvota in Zimbabwe because they are all citizens. But ma voter registration seyevalwa abantu base diaspora abanganikezwa ngethuba, it's not fair at all.
Lobanje commission ezokhetho kukhanya yathatha leli nyathelo ngenxa yokusilela kwemali. Inengi lithi bekudingeka kuphela umuntu oyedwa noba babili oza kwenza lomsebenzi bese sigodlweni seZimbabwe emazweni afana le South Africa, iBotswana, leNgiland okuyiwo alezana zeZimbabwe ezinengi. Unkosazana Maverudze uthi bakhankase kakhulu bekhuthaza abasemazweni ukuthi bayivota ekhaya kodwa abaningi babe lobunzima obutshiyeneyo.
Thina abanye sakwazi ukuhamba sayoregista ekhaya but abanye abantu abakwazi ukugibela baye ekhaya bayoregista babuye and then bahambe futhi bayovota babuye. So this right, a diaspora vote, it was very important ngoba these diasporans are also Zimbabweans like everyone else, but the ED's government has disappointed.
Ikomishini ezokhetho eZimbabwe yakubeka obala ukuthi abasemazweni kuzafuze baphindele ekhaya nxa befuna ukuvota ngomnyaka ozayo. Abaningi ke bathi bazabanjwa imisebenzi, kanti abanye bathi kubiza imali eningi ukuthi bagijimele ekhaya besiyavota kuphela baphinde baphindele emuva besiya emsebenzini. Kodwa ke baningi abasemazweni abathi sebelahlekelwe lithemba lokuvota ngoba besithi akubasizi njengoba ibandla leZANU PF lizaqilibezela kube yilo elinqobayo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana washimabizela uthi inxa kungalingiswanga udaba lokuqilibezela awukho umehluko ozadalwa livoti lakhe.
Indaba yokuvota eZimbabwe into nje yenzwayo kodwa ukuvota akusizinto as long ama reforms angazange abe khona kuyafana kufana nokulono kuyani kwakwenzeka ngesikhathi kaMugabe. Umnanga kwa ungenile nje kodwa ayikho into eyitshintshileyo. So ukuvota or no ukuvota into eyi-1.
Kusenjalo abanye bathi bajajuliswe kumanyana kwamabandla aphikisayo. Loba nje engamanyananga ndawonye wonke bathi babalethemba lokuthi limanyano ilakho ukuguqula ezombusazwe ukuthi kungene abanye bebuse labo hachi ukuqhubekela phambili kulibandla lezano PF elibusayo. Melistudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Siyabonga ke Benedict Nhlapo. UNhlapo ubesiphake udaba lohlelo lokubhalisela ukuvota osolugqitshwe lamhlanje eZimbabwe. Abese South Africa lapho bebesithi bona badaniswa ukuthi uhulumende ubancithe ithuba lokubhalisa okuyinto abathi yephula ilungelo labo lokuvota njengezalane zeZimbabwe. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Zokulumnyaka amalecacha awe ISIS esehlulwa libutho leSyria elincediswa ngavela kwamanye amazwe. Amalecacha la aselahlekelwe indawo eningi kakhulu elizweni leli akade eyibambile. Okwamanje sokumele ukuthi indawo esibanjwe libutho leSyria iqalise ukuhlalisa abantu ababebalekele impi yomvukela. Amalecacha la athi ebaleka athiya ehlanyele omaqhuphula endaweni eningi ukwenzela ukuthi avimbe abantu abafuna ukuphenduka emzini yabo. Lokhu kwenza ukuthi kube nzima ukuthi kuthuthukiswe indawo esezibanjwe libutho leSyria. Uhulumende waweMelika uyazama ngamandla wonke ukuthi abantu bahlaliseke elizweni leli endaweni ezazibanjwe yi-ISIS loba nje omaqhuphula belakho ukubulala abanye babo. Okwamanje eMelika ligebha omaqhuphula kwezinye indawo njalo lifundisa abantu okungabehlela nxa bengangena lapho okuhlanyelwe khona omaqhuphula. So ukhetho omaqhuphula endaweni esijeneyo edorobheni leRaka ikakhulu ezibhedlela emzini yabantu ezikolo endaweni lapho okhiwa khona amanzi lezinye ezifanayo. So kufundiswe abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu 30,000 eRaka ngengozi ezidalwa ngomaqhuphula. Uhlangothi lukahulumende weMelika olweState Department solunike ilizwe leli izigidi ezedlula ijumi lamadola $104 million yokugebha umaqhuphula. Sokugejwe umaqhuphula abafika isilinganiso samatani ezingaba ngamajumi amane lanhlanu 45 tons. Lokhu kuqhubekela phambili ngesikhathi eleMelika selinike ilizwe le-Iraq eleJordan lele Lebanon imali yokuthuthukisa amabutho.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Intatheli zindaba zesifazane zivumelene emhlanganweni oyenziwe kobulawayo lamhlanje ukuba bonke abesifazane beZimbabwe sokumele baqale ukufundiswa baphatheke kunhlelo zokuthapha indaba zakulezi nsuku iCitizen Journalism ukuze indaba zabesifazane zidume njalo lenani labesifazane eliphatheka ekukhulumeni ezindabeni likhuphuke. UAnastasia Ndlovu siphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umhlangano wentatheli izindaba zesifazana owe female journalist round table owenzelwe eNast American Space ngaphansi kwendikimba ethi Women in Citizen Journalism, How to Raise Interest Among Women for Citizen Reporting ubukhokhelwa intatheli izindaba yesifazana edabuka eMelika uJulia Thomas. Inhlanganiso ye Women's Media Development imanyene le Female Journalist Network baqoqa lomhlangano ngenjongo yokuthola amasu kuNkosazana Thomas ukuthi uhlelo lokusebenza kwabesifazana abangasontathela izindaba bangalisungula baluqhubhe kanjani ukuze imibiko ekhuluma ngabesifazana ithole indawo ekwethulweni kwezindaba. Umqondisi we-Women's Media Development, uNkosikazi Sibusisiwe Bhebhe, uthi bakubone kuqakathekile ukuthi bahlangane babonisane ukuthi indaba zabomama zingaphakama kanjani. Ebonga uNkosazana Thomas ngabakufundiswe khona.
Sibone kuqakathekile njengabe Women's Media for Development Foundation ye-project yethu le Female Journalist Network ukuthi sibuthanise omama abasebenza kumntatheli izindaba ukuba babonise ukuthi kanti bangakhuthaza njani abanye omama ukuba basebenze as citizen journalists, ngoba sikhangele ukuthi indaba zabomama eziningi kaziphume emphakathini, kwenzakala into eziningi esingazibaliyo emaphephandabeni. Ngakho-ke omama singabakhuthaza njani ukuthi noma bengakufundelanga ukutatela izindaba babe yibo nje abazicuphela izindaba besebenza njengama-citizen journalists. Siyabonga ukuthi umama uJulia Thomas uwenelisile ukuthi azosibonisa ukuthi okwenzakala kwamanye amazwe uhamba njani, nathi singacupha njani izindaba le ndlela abasebenza ngayo sikusebenzise ngapha kwele Zimbabwe.
UNkosazana Julia Thomas ufundise intatheli izindaba ngendlela asefunde ngayo ngokusebenza labo mama ekwethuleni imibiko ikakhulu esemsebenzini ayiqhube eseNepal lakwamanye amazwe, ethi abesifazana benza imisebenzi eminingi emihle kodwa ayitholi mathuba okusakazwa kumbe ukulotshwa. Ngakho i-citizen journalism ingayiphakamisa.
Yeah, I was really interested and passionate about leading this discussion.
Ngibona ukuthokoza ukuqhuba lolu hlelo lapha lana namuhla ngoba kukhona engikufunde eNepal engakubonanga kunanzelela ukuthi emsebenzini yami labomama indaba zabo aziphumi emaphepheni, aziphumi emsakazweni, aziphumi nakumabonakude. Alake kuqakathekile ukuthi bangene kusizo journalism bazikhulumele indaba zabo ziphume emaphepheni, ziphume emsakazweni, ziphume nakumabonakude.
Isakhamuzi sakoBulawayo uNkosikazi Buhle Mahlangu uthe uhlelo lwe-citizen journalism luqakathekile ngoba luzafikisa indaba zingaguqukanga, ngoba abesifazana bayabe bezilobela njalo bezisakazela besebenzisa indlela zakulezi insuku zobulembu.
Mina ngibona kuqakathekile ukuthi thina omama sibe ngama-citizen journalists ngoba thina lapha esivela khona ezigabeni zethu sihlangana lokuthiyeneyo. So thina yithi omama esingakhuluma izitori zona lezi ezabe zivile ezigabeni zona lezo, ngoba ezikhathini eziningi uyathola ukuthi thina abavela ngaphandle besithi bezothatha indaba besuka bethaphe indaba ezingayisizo. So nxa kuyithi esifika, nxa kuyithi abanikazi bendawo, kuyithi ama-journalist angikhona, thina siyakwanisa ukuthi sixazulule indaba njengokuba sichaye njengokuba hayi khona ukuthi omunye umuntu esuke ethathe indaba eyisa ngale ifike ngale isiphendule.
Intatheli izindaba esebenzela koBulawayo uMelisa Mhlophe uthi ukukhulumisana abakwenze lamuhla loJulia kumvule amehlo njalo udubo olukhona eZimbabwe yikuthi omama bakhangelelwa phansi kodwa labo kumele baphatheke ekwethulweni kwemibiko.
I-discussion yanamuhla ibi-discussion eqakathekile leyo yimi njengo-journalist, female journalist esaqalayo, in that ngiyabe sengikwazi ukuthi ema-newsrooms like mainstream kule ama-problems esingahlangana lawo as ama-female journalist, and then in the discussion khona lapho ube ngathi sort of ama-solutions engingakube kanjani aphumileyo okuthi if sihlangana lakho awumelanga sithule whatever i-society engakutho.
eZimbabwe inani labesifazana abazintatheli izindaba liphezulu kodwa kuba nzima ukuba bathole amathuba okusebenza ngoba bayancindezelwa njalo abalezikhundla eziphezulu bambalwa okubangela ukuba lenani lalabo abapha imibiko liphansi osekudale ukuba baphumelesu lokuthi baphatheke kucitizen journalism. Okunye okuludubo yikuthi ezweni imithetho elawula umsebenzi wentatheli izindaba ivele izithwalisa nzima zonke lezesilisa kuhle ngokuphethwe kabili kwezabesifazana njalo imisakazo yeradio lakumabonakude kanye lamaphephandaba ambalwa uma kuqathaniswa lamanye amazwe kuthi ezabelweni zona vele kazile amaphephandaba kumbe imisakazo yezabelo abathi ngama-community radio station kumbe amaphephandaba. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 ntambama. Lamhlanje ke uhlelo oluhlaziya ukuphathelane labesifazane. Asihluzeni bomama sikhangela ukuthi abesifazane bona bathini ngengxabangxoza eyenzakala ku-MTCT. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ekuqhubekeni kokudonselana amandla kubandla leMDCT, umanyano weMDC Alliance lawo usuhlaselwe ludubo lokukhankasela ukhetho oluzayo kunyanga ezilutshwana ezilandelayo. Izolo isikhulumeli sikamongameli Tswangirai umnumzana Luke Tamborinyoka wethule umbiko othi uTswangirai usekhethe umnumzana Nelson Jamisa ukuthi abe ngosabambe isikhundla sakhe. Kodwa lisiyachona bese kuphume omunye njalo umbiko olempawu zehofisi kamongameli othi umnumzana Elias Mudzuri elokhu ebambele uTswangirai ukukhokhela leli bandla. Kwathi ke lamhlanje ekuseni uTamborinyoka ube lomhlangano lentatheli izindaba isazisa ukuba umbiko wethulwe izolo ulempawu lesignature kaTswangirai ngowamanga. Wose kuchiye abakumanyano weMDC Alliance sebechaya namakhanda. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lebandla leNational People's Party umnumzana Sengezo Chabangu endawonye lomsekelo wesikhulumeli sebandla elikumanyano NPP umnumzana elikumanyano weMDC Alliance ibandla leNPP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Sina sibone ngazathi ku MDC Alliance izinto zihamba kuhle ngoba ama rallies wonke aba lempumela yense abantu baba banengi ubukhokheli boba khona dakulantwembe singathi yenzakala sibona abantu besethuswa yilokho kwenzakala kubandla be MDC ikanti ke lakho ambona ukuthi ke into enkulu into engaphambanisa umanyano weMDC Alliance. Okukhulu ukuthi umongameli weMDC uTswangirai uyagula usesibhedlela ikusekhethe umunye wabasekeli bakhe ukuthi abembambele ku-alliance njalo abembambele kubandla lakhe. Asiboni nje kusuka le ngoquko ngoba siyananzelela-ke thina njengebandla le-PDP uChamisa ngumuntu obetholakala esiba khona kwinhlelo ze-alliance.
Mnumzana Chabangu, wena ubona njani udaba lolu? Uyakhuluma lapha umnumzana Ndlovu uthi hayi kukhanya into zihamba kahle.
Undlovu ugide ezidakezela akulanto enhle kumbe engithi eqondileyo kumbe ethathileyo. I-MDCT yathi MDC Alliance libandla elikhulu eZimbabwe, libandla elazakalayo, libandla elalwisa ngo-1999 uhulumende umubi waseZANU-PF. So nxa ibandla le-MDC elilikhulu liyilo abantu ade belikhangelele ukuthi lizaguqula izinto lokulwa lokudlwangudlwangu kuyabisela istruggle sethu emuva, kwenza ibandla libe weaker nestruggle nemizamo yokuthi sikhulule iZimbabwe ibe lula ilulaze. So ngizaqala kwe-MDCT, MDCT yezindikibanga i-alliance izaba weaker nxa ibandla eliyilo elingumkantsho waleyo alliance lingavumelani kuliwa inkomo zisexa isibaya, omunye xalaa kusiba nezinkunzi eziphumayo khona kumele kube le nkunzi eyi-1 kusiba nelanga eliphumayo elinye ilanga lingakaphumi. So lokhuyana asonto enhle. So ngilusizi ukuthi MDC iphakathi kwe-leadership crisis. Lokhu kubangelwa izinto ezimbili. Okokuqala ukuthi sa-personalizer inhlanganiso. Kuba nzima ke nxa inhlanganiso uyithethe wayenza wayinika isibongo yaba ngeyakho ukuthi inhlanganiso leyana mhlana ususehluleka, mhlana usugula, mhlana ususehluleka ukuthi uyikhokhele kube le munye umuntu ongenayo phakathi. Kuba nzima ngaleyo ndlela. Okwesibili, nxa ulida inhlanganiso kumele kube nalokho esikhokhona la le process of succession ukuthi hayi nxa mina ngizaseva kumba ama-terms amangaka bengingasakwanisa ukuthi ngiphumelele ngiye phambili, kube lo kube yinto ekhulunywayo engafihlwa ukuthi hayi inkomo phela inkunzi le nxa isikhulile singasakwanisa ukuthi ilandele amathole. Hayi sibulala isikhunzisa amathole, asifakeni ithole.
Nanto-ke udaba mnumzana Ndlovu, uthini wena ngalokhu?
Ungathatha umthakathi umhambise enkonzweni, ke afika akhuluma ubuhle abubone enkonzweni. Eqinisweni kanye kabubone ububi, ngoba izenzo zakhe lezenzo zenkonzo kuyabe ahambelani. Ngitsho phela sikhuluma ngobaba usengezo, yena ngithi umanyano we-rainbow, umanyano wabomjuru, umanyano osungena okasipuweri, umanyano osungena ophathekiziwawo, umanyano osungena i-G40 kabhali yezanu-PF. Ebesikade sigijima emgwaqweni sisithi umgabe kaphume, usephumule umgabe sesisebenza labo lamhlanje. Yikho-ke ubuhla ngekabufone ku-MDC Alliance. Xa sikhuluma-ke ngokunika-ke ibandla isibongo, thina abanye kuyazakala sakusola kudala uThabango engakaxotshwa khonalo be-MDCT, baba bekuthabela bekufuna khona lokho. Sikufake aside. I-alliance inhlelo zayo kaziphambaniseki. Okuphambanisekayo kumbe ngithi inkulumo ezikhona kumbe izenzakalo ezikhona ngesizibona zisonzakala kubandla le-MDCT ebukhokheleni, hatshi kubasekele. Ngithemba sibonile-ke ubuningi babantu bukhona esitungwiza ngeviki eliphelileyo belanda irali ye-alliance.
Ndlovu, ibandla le-MDC namhlanje ungaquma igazi lami xa liphuma libhalwe ukuthi MDC, ungeke wakukhipha lokho phakathi kwami. Ngiqalise i-activities yami ngi-MDCT. Lokho akutshintshi. Kufana lokuthi ufuna ukungitshintsha isibongo sami ukuthi ngesakoThabango ngenxa yokuthi sengikhuluma nabantu bakwesibanda. Ukukhuluma kwami nabantu bakwesibanda i-identity yami.
Alo-ke ngumnumzana Sengezo Thabango, ilunga lebandla le-National People's Party, endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla elikumanyano we-MDC Alliance ele-National People's Party, umnumzana Edwin Ndlovu. Isikhathi susavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa namhlanje wethekelele isibhedlela sempilo koBulawayo lapho anikeze khona izipho ezehlukeneyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzavakatshela eBotswana kwamalanga amabili kuqala ngolwesibili oluzayo. Iintatheli zindaba zesifazane zivumelene emhlanganweni wenzelwe kobulawayo ukuba bonke abesifazane beZimbabwe sokumele baqale ukufundiswa ukuthapha indaba zakulezi nsuku. I-citizen journalism sulugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.